Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Vele iAmerican dollar ayilingani nale ibond yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besezana beprinte nje ipaper bathi sokuyi-US dollar. Sokubonakala manje ukuthi ibond vele ayilingani ne-US dollar. Nasele sithi abantu bebe nama-accounts angafananisi.
Usebalukhulu webhanga elikhulu lesizwe eReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguja wethule umbiko oqhakathekileyo wezemali owe-monetary policy namhlanje eHarare.
Sengabe siyakwenza ukuthi sibekwazi ukuthi iqiniso lenza ukuthi imali isulakale kuyini. Uhlupho oluyilo lweqiniso lukhona ngelokuthi kunabanye ababa le mali esuka ebhange elikhulu lelizwe kuzule ngala mali. Kufuze sibe bazi ukuthi ngabobani lokuthi basizwa ngubani ukuthi benze khona lokhu.
Ibandla leZANU-PF lithi likhathazwa indlela intengo yempahla ezitolo ekhwezwa ngayo, ngakho lisizaxwayisisa imbangela yalokho. Ngonhlelo zethu lapho isikhangela sicubungula ingatsha ezehlukeneyo zikahulumende namhlanje, sikhangela ugatsha lwezempila kahle eZimbabwe olubhekane lenhlupho ezinenge ezifana lesimo esibi sezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abachayeli bamaroli akwamanye amazwe adlula eZimbabwe bazamela bethenge amafutha ezimota besebenzisa imali yaphandle kwelizwe efana lama rands akwele South Africa kumbe idola leMelika. Lokho kwethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudia lamhlanje. Ubese yarare embikweni wezemali owe-monetary policy. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo wemali owe-monetary policy uMangutshika uthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba abatshayeli bamaroli akwamanye amazwe abadlula eZimbabwe sebelomkhuba wokutshintsha imali yabo yaphandle emkambo womkodo okwenza bathole isiningi ngama-bond note kugcine kudala ukuba intengo yalawo mafutha elizweni ibe phansi kulasemazweni angomakhelwane. Idolobho leBeitbridge licine seliphelelwe ngamafutha ezimota ngeviki ephelileyo kubangela izihambi ezivela kwele South Africa ezikade zithenga eZimbabwe ngenxa yokuwa kwesithindo seBond Note nxa siqhathaniswa neRandi emkambo wensitha. UMangutshika uthe lokhu kuzamele kuphele ngenxa yokuba ilizwe lizagcina liphelelwa ngamafutha njengoba lihlezi lingenamali yakwele Melika yokuthi lenelise ukuqhubeka lithenga lawo mafutha eqedwa ngabatshayeli kwamanye amazwe.
Ibhanga selaziswe ukuthi abatshayeli bamaroli avela kwamanye amazwe edlula ngaseZimbabwe sebelomkhuba wokuntshintsha imali yabo yakwamanye amazwe emsinyeni omnyama ukuthi yande bese bethenga amafutha ezimota besebenzisa intengo eyiyo esemthethweni. Ngakho-ke ukuze siqede lolu dubo kuqala khona manje, bonke abatshayeli bamaroli bakwamanye amazwe abadlula ngasezweni leZimbabwe sekufanele bethenge amafutha amaroli abo ngemali yakwamanye amazwe.
eleZimbabwe lifuna imali engangezigidi ezingamachuma izishiyagalombili amadola akwele Melika ngenyanga ukuze yenelise ukuthenga amafutha ezimota aneleyo. Lokhu kubuya ngesikhathi ilizwe likhangelelwe ukuswelakala kwemali yaphandle yokuthi ithenge amandla kagetsi ingqolowe namanye amabele. Umphathintambo ogatsha lwezenotho umnumzana Mthuli Ncube ugcizele ukuqakatheka kokuthi ilizwe lilondoloze imali yakwamanye amazwe eselizweni. Ekhuluma kulowo mhlangano umnumzana Mthuli Ncube uthe ugatsha lwakhe lusebenza ndawonye nebhanga elikhulu ele-RBZ sebevule ama-akhawunti azagcina imali yakwamanye amazwe ashine lama-akhawunti azakuba egcina imali yakuleli yama-bond note. Uthe lokhu kukhangele ukuthi kuzenza uZulu enelise ukugcinisa imali yakhe ebhanga engazathi ukuthi leyo mali yaphandle ingahlanganiswa leyo ama-bond note.
Ngokubona kwethu sibona ngani balesiphulisesente le fiscal kuzaphathisa sibili ukuthi abantu imali zabantu zingabhukuthathwa kalula zibe eroded by inflation. Angithi sivule ama-FCA accounts ama-nostro FCAs sakwehlukanisa futhi lama RTGS FCAs abantu bangazigcina izimali zabo emabhenki ama-US dollars abo akula mntu ozawahlupha kala mntu ozathatha imali yabo ngapha kwi-inflation futhi sesifakele kuthiwa khona i-reserve requirement yamabhanga i-5% okwenza ukuthi khona kungabi le mali eminingi kakhulu eyenza ukuthi kube ne-inflation eneyo so mbonani kuzaphathisa sibili.
Kodwa kunjalo uZulu weZimbabwe uthi lowo mbiko we-monetary policy awulandulanga udaba oluhluphayo kwezomnotho ewuqeda udubo lokwehlukanisa kwemali ezikumakhalekhukhwini kumakhadi amabhanga kumbe ama-RTGS kanye ne-bond note okuyikho okuletha ukuntshintsha kwemali emsikeni omnyama. Ekhuluma le-Studio 7 umnumzana Leo Maphosa uthe kubalulekile ukuthi ababona ngezomnotho welizwe benelise ukuqeda udubo lokutshintsha kwemali emsikeni omnyama okuyinto usiba lukhulu we-RBZ angakenelisi ukuyilungisisa.
Asayenza kubona lokhu bekwenza nxa sokubona sebetshela abantu ukuthi beletha ama-US dollar bebhenki ama-US dollar thebe sesesaba ukuthi abantu laba bengaphinda besitshontsheni. Njalo okunye esingakhuluma ngakho nge-monetary policy leyo ukuthi akakhulumanga izinto ezifunwa ngumuntu osesitradini. Akakhulumanga ukuthi imali lezi esizibonayo zitshintshwa zivela ngaphi njalo bona abazayenza nje.
Embikweni wakhe namhlanje umnumzana Mangushi kalo Ncube bathe imali yama-bond note izahlala ikhona elizweni kodwa abantu sokumele babe lama-akhawunti emali yakwamanye amazwe nemali yakuleli okuveza sobala ukuthi udubo lwemali sasekhona kwesikhathi eside. Kusenjalo umnumzana Mthuli Ncube usedilize ibhodi enhlanganiso ebona ngokuthelisa elizweni eZimbra esithi lokhu kuzaletha ukusebenza kahle kwaleyo nhlanganiso. Inhlanganiso yeZimbra idume ngokukhweza imithelo yayo ngendlela esilimaza amabhizimusi amaningi elizweni njalo ukuqila lokungasetshenziswa kahle kwaleyo mali sokuletha ukuthandabuza kuZulu kundlela leyi inhlanganiso esebenza ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, Gibson Pepe.
Ukuhlaziya ukuthi inyathelo elithethwe ngusibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangudi alingaphathisa ukuqeda uhlupho lokusilela kwemali oluselizweni. Sixoxe lomnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Labo laba abantu abangenayo bazafuna ukuthi basebenzise imali yalelo lizwe. Lokho kuzayenza ukuthi izokudlelana laba abamashakazi abavela kwamanye amazwe kungahambi kahle. Abaningi sizabona sebesuka bengasafuni ukusebenzisa imigwaqo yaseZimbabwe. Sebefuna ukusebenzisa ezinye iy'ndlela ezishiya izimbabwe phandle. So kufana nje lokuthi lokho izimbabwe abakwenzayo kulimaza bona futhi abasezobathola ibhizi.
Ukuthi kube lama-accounts achiyeneyo-ke ubona ingani lokhu lakho kunganceda yini?
Akusozokuncede. Sebevuma manje ukuthi bayabona ukuthi vele i-American dollar ayilingani nale ibhondi yabo laba abayikhulumayo. Kwakuvele babevele besezane beprinte nje iphepha bathi sokuyi-US dollar. Sokubonakala manje ukuthi ibhondi vele ayilingani le-US dollar. Nasebesithi abantu bebelama-akhawunti angafananiyo. And lokho sokubonakala sebehlulekile. Iplani yabo le ababeyenza yebhondi isiyehlulekile. Kufanele bavume bakhiphe nje le ibhondi abantu basebenzise kumbe i-American dollar kumbe basebenzise irandi ngoba lokho kwebhondi lokho akusoze kusebenze ngoba ibhondi leyi kahle kahle izimbabwe dollar kodwa engela backing eyenza ukuthi khona abantu nje badubeke ngoba bayehluleka ukubusilisa.
Kodwa singathi bekuyikho kungcono yikuphi?
Okokuqala befanele ukuthi avume ukuthi ibhondi le-American dollar vele akulingani njalo akusoze kwalingana. Ukuvuma ukwenza ama-akhawunti amabili lokhu kodwa elokhu esenza sengathi ipolisi yakhe iyasebenza akusincedi. into afanele yenze nje ukukhipha le bond ikhitshwe nje completely ngoba ihlukumeza abantu. Then bese besebenzisa kumbe i-American dollar kuphela kumbe basebenzise i-rand imali eyaziwayo ukuthi khona i-stabilize sozibe uyitinsathinsa. Ukusebenzisa ibhondi kwenza abantu batshontshelwe impahla zabo ngoba every day ivalue yakhona izobitinsa. Siyabuyela futhi esikhathini lesana sikagono kungakapheli nje kungakafika uDisemba siyabe sesikhuluma nge-inflation esifika ku-1000%.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungoli Mbongolani, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg, wele South Africa. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ibandla leZANU-PF lithi likhathazwa indlela intengo yempahla ezitolo ekhwezwa ngayo ngakho lisacwayisisa imbangela yalokhu. Ikhomisari yebandla leli umnumzana Angel Bert Rujeke ubikwa ijele umbuthano waleli bandla owenzelwe eBindura ngomgqibelo ukuthi ukukhwela kwentengo lokhu akulazizathu njalo uhulumende usefuna ukuthatha amanyathelo ukuze intengo ingayali lokhu ikhwela mahlayana. Kusukela ekuqaleni komnyaka intengo yempahla ibikhuphuka mihla ngemihla osekubangele ukuthi enye yalezi mpahla ingasatholakali ezitolo. UChris Gando Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala ye kufuze sizibuze thina ukuthi uhulumende yena akalangaja na le mthetho ehlola ukukhwezwa kwentengo kumbe ukulungiswa kwentengo yezinto ezidingeka empilweni zabantu malanga ngamalanga. Njalo ke singananzelela ukuthi ikhona imithetho enjalo lenhlanganiso eziyenza khona lokhu kuyasinceda ukuthi sizwisise ukuthi lo ubungasimlando webandla leZANU-PF kodwa ubungumlando wengatsha zikahulumende ezivele zikhona ezisuze zibe zisenzayo nalowo msebenzi.
Kodwa bakhona bathi bona imbangela isegcekeni njengomtshayeli wethalakitha njengokutsho kwabanye.
Yikho engikutshoyo ukuthi kuqakathekile ukuthi sigxile ukuthini uhluphe esingalo engolwane, uhluphe esingalo ngalokuthi kule mali ezingabonakaliyo. Yikho kufuze ngabe siyakwenza ukuthi sibekwazi ukuthi iqiniso lenza ukuthi imali isulakale kuyini. Uhlupho luyilo lweqiniso lukhona ngelokuthi kulabanye ababa le mali esuka ebhange elikhulu lelizwe uzule ngala mali. Kufuze sibebazi ukuthi ngabobani lokuthi basizwa ngobani ukuthi benze khona lokho. Okungakho ukuthi umuntu ongabe yena elezitolo usebonakala ethenga i-foreign currency emgwaqweni asonto esebe siyikhangelele ukuthi thina uhulumende ophilayo, uhulumende olomlando omgqoka kangaka engabe efunyanwa esenengenelisi ukuthi ethole ukuthi uhlupho lolu luvela ngaphi labantu abalubangelayo.
Kodwa khona lokuthi ngubani ozacubungula ukuthi intengo zihamba njani, zikhwezwa yini, uyabe ngubani vele?
Khona lokhu yikho okunye okuhluphayo ngoba ekuvamileyo ukuthiwo langakuconstitution ukuthi uma kule ndaba ehluphayo elizweni kufuze kuvulwe akabe kuthiwa ngama-commission asungulwa ngumongameli nento ezinjalo. Yikho-ke kuba le ngxaki uma indaba ehlupha isizwe isibanjwa libandla yikodwa kulo hulumende.
Lo ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Live Talk namhlanje sikhangela iziqondiso zokusetshenziswa kwemali monetary policy ezethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe iRBZ umnumzana John Mangudya. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umeli weMelika kwele Romania uHans Klem uthi uhlangothi lwezemthetho kulelo lizwe luyadingeka ukuthi luguqulwe ngamalunga edale lePhalamende ukuze avikele abantu makhaza ababamelayo. UKlem uthi amalunga edale lePhalamende engenza njalo kuzafikela hatshi uzulu kuphela kodwa labasebenza imithethwandaba yelizwe abahlukuluzwa ukuthi bathathe izinqumo ezithabisa abezombusazwe. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump usukume namhlanje elubhekise ezwekazi le-Afrika kuya kwethekelela amazwe amane abalisa eleGhana, Malawi, Kenya le-Egypt. Uhambo lwakhe lwakuqala kulelo lizwe lokhe umkakhe wathatha intambo zombuso. Impila kahle lilungelo lomuntu wonke njalo kumele livikelwe kakhulu nguhulumende ebantwini bakhe. Kodwa ke ugatsha lwezempila kahle eZimbabwe lubhekane lenhlupho eziningi ezifana lesimo esibi ezibhedlela zikahulumende, ukuswelakala kwemali etshalwa kulezi zibhedlela, lokuswelakala kwemithi labodokotela labongi phakathi kwezinye inhlupho eziningi-ningi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo lokhe uludubo eZimbabwe ususabalele ensukwini ezedluleyo usuka eHarare usiya kwamanye amadolobho, kodwa lokhu kuza kwelekene lenhlupho ezivele zihlasela isigaba sezempila kahle elizweni. Isimo sezibhedlela eziningi elizweni siyadanisa, inani labodokotela kanye labongi abatholakala kulezi ndawo liphansi kakhulu ngoba lingenelisi ukuthwala wonke umsebenzi eliwuphiwayo. Umongikazi kwesinye isibhedlela esikhulu elizweni uSister Happiness Ndlovu uchaza ukuthi izibhedlela eziningi ziyasilela imitshina eminingi ukuthi kwelatshwe izigulane, njalo ukuya kulaba abazimele bodwa kuyadula kakhulu.
Ama health institutions yethu, they are still lacking equipment ekwanileyo. Asesikhuluma in terms of equipment, sicho izinto ezinjengama dialysis machine. Thina esikobulawayo for dialysis we have to go to Harare ngoba ama dialysis ethu impilo they are no longer working. Kwanida ukuthi athiwe resuscitate ukuthi asebenze kuhle. Kulama equipment ama x-rays isikhathi esiningi abe broken down, so abantu bagcina sebesiyadinga help kwama private institutions. Kuma private institutions la kubo Lancet House, Galen House, kuyadura ukuthi abantu bathathe ama x-rays kona hali kumba ama ultrasound scan. So abantu abaningi abalazo imali lama medical aids to pay for that, kugcina sokusiba yichallenge.
Ekhuluma ngomumo wezibhedlela kanye lokutholakala kwabodokotela abalolwazi olujulileyo ngemikhuhlane ethile ama-specialist, uDokotela Gibson Mhlanga ongu-principal director owe-preventive services egatsheni lwezempila kahle uthi balohlupho lokuswela ama-specialist, ngakho bazama ukufundisa odokotela besebenzelana labe University of Zimbabwe.
Kusukela iminyaka emningi edlulele sile problem yama specialists. Ama specialists amaningi bebetholakala eHarare kuphela. Even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge government sisebenza le University of Zimbabwe bebesi sponsor amadokotela abavela kuma district hospitals ethu nezakwezinye izibhedlela ukuthi betrainer ukuthi benza bebe ngama specialists.
Unkosikazi Mebu Nyathi isakhamuzi sakobulawayo yena uthi ezibhedlela lapha okwanelisa khona uzulu kunzima ukuthi bathole amaphilisi, njalo odokotela abakhangele imikhuhlane ethize abatholakali ngaphandle kokuya kwamanye amazwe.
Ezibhedlela zethu lapha okompilo lapha esikwanisa ukungena khona thina uzulu asitholi thina ukuthi siphiwe i-treatment. Ngobuzathola ukuthi umama ozithweleyo wabe e-try BP yakhe i-high uzabhalelwa incwadi yokuthi ahambe ayithenga amaphilisi, kodwa ukuthi siwathole ezibhedlela asiwatholi. Kanye la uvele abo-cancer uyabhalelwa ukuthi khona kumele uhambe yebona i-specialist, suzamele uhambe-ke ezibhedlela lezi ama-private hospitals and khona lapho babeqamba imali ezinkulu esingazitholiyo esingaziholiyo.
Isimo sezempila kahle asithabisi uzulu ngoba impilo yakhe ihlala isengozini. Inhlanganiso eziningi ezizimele zodwa kunye lezamabandla okholo sezasungula inhlangothi zazo ezokulwisana lemikhuhlane emhlabeni jikelele njalo ziyaphathisa uhulumende ngendlela ezehlukeneyo. Khathesi uhulumende umelane lomkhuhlane wekholera kunye letyphoid okuzaphinde kusinde ukulwisana layo nxa abantu bengasebenzi ndawonye. Inhlanganiso ye-World Health Organization yethula umbiko mayelana le-cholera isithi isiqinisa imizamo yawo yokulwisana lwalo mkhuhlane osumemetheka ngesiqubu edolobheni leHarare. I-WHO ithi uhulumende usahlolisisa ukuthi umuthi ovikela i-cholera, i-oral cholera vaccine, ungaphathisa njani uzulu njalo okwamanje i-WHO ilomuntu okhangele lokhu esigodlweni. Okwamanje iWHO inikeza uzulu ama cholera kits ahlanganisa amanzi anikezwa umuntu olahlekelwe ngamanzi emzimbeni kanye lama antibiotics endaweni okwelatshelwa khona icholera. Umbiko weWHO uveze njalo ukuthi amaphilisi avame ukunikezwa abantu abalomkhuhlane lo isiprofloxacin ayala ukusebenza ngakho iphilisi elingasetshenziswa eleazithromycin alikho elizweni. Enye njalo inhlanganiso e-UNICEF layo eyingxenye yomkhankaso wokulwisana lomkhuhlane lo icebise uzulu ukuthi avikele ukumemethekisa umkhuhlane lo ngokuhlala ehlanzekile izandla, ukunatha amanzi ahlanzekileyo lokupheka ukudla okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje ikhansili yedolobho lakobulawayo ijabulise izakhamizi zakobulawayo esezikhulile ezileminyaka elikhulu kusiya phezulu. Zaphekelwa zayenzelwa idili kanye lokuphiwa izipho ngumeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulileyo bakobulawayo abalichumi lasifica minwe mibili namhlanje baphekelwe idili ngabe kansile yedolobho bekhokhelwa ngumeya umnumzana Solomon Mguni. Beqeda ukudla idili elihle, abadala baphiwe izipho ezifanayo ngumeya ebazisa ngenhlonipho enkulu idolobho elayo kwabakhulileyo. Umguni uchaze ukuba kuyathokozisa ukuhlangana labadala bedolobho bexoxisana ngendaba ezihlukeneyo zokuzithuthukisa.
Ilanga namhlanje sithi iqhakathekile especially kobulawayo ngoba liyenza ukuthi sihlangane nama elderly persons nathi abantu abadala bahlala phakathi komuzwa kobulawayo sizwisise lathi ukuthi kuyini okubahluphayo nokuthi kuyini esakwenza njengekhansila kobulawayo ukuthi sincedisane nabo.
Ukhansila sikhululekile Moyo ongenela umthimba uchaze ukuba idolobho liyahlonipha abazali njalo kuhle ukuba lelanga elinje behlanganele labo.
Lamhlanje lilanga eliqhakathekileyo lapho esikhangela khona abantu abadala abale 100 years and above. Lilanga eliqhakathekileyo lapho behlangana lobaba womuzi ubaba uYoshipho Solomon Mguni. Lilanga esibaqhakathekisa ngayo ngoba yibo amaphilaza abobulawayo, yibo abazali bethu, yibo abaziyo ukuthi ubulawayo benjani. Nakhathi sibayambona ubulawayo ukuthi uyangaphi. Ngabantu esithembela kubo ukuthi yibo bangasincedisa ukusinika imbali yethu iqotho yakobulawayo. Njengabantu bakobulawayo siyalihlonipha lelilanga esilalo namhlanje ngoba lathi sikhula besitshelwa ukuthi ungahlonipha abadala impilo ibalula. Njengobulawayo singubulawayo ohloniphayo, ubulawayo oqhakathekisa abazali labadala bethu. Ngiyabonga.
Unkosikazi Maria Ngulube obemele umkakhe umnumzana Johnny Ngulube owala impi yomhlaba yesibili eye World War II uchazele umphakathi ngembali yomkakhe.
Ubaba semhlendlini walile ukuhlukuma. Ibizo lakhe uJani Doni Ngulube angu-2. Waqala wasebenza elipholisa eGweru. Lapha ubaba wakhe wayelipholisa khona wangenela khona ubupholisa. Kudala uthe ngemva kobupholisa bakhe wasehlangana lempi yonale ekahiti laleya eWorld War II. Wayekhona laye walwa iWorld War II.
Unkosikazi Mayina Ncube okhulileyo uthi kasazi ukuba idolobho limi njani, ethi kudala lalilihle idolobho bethenga ithukela lesinkwa sezuka kungela okuhluphayo babekholisa.
Iminyakama ngiyazi imtakama zangesikolo yaziwa ngabantu abami nabantwana ababengu-10 abangu-5 sebafa kwasala abangu-5. Khathesi okwakhathesi ngabe ngisakukwandisa mntanami ngoba ngisakwazi lokuthi kumi njani, kumbe kumi ngenyawo kumbe kumi ngekhanda angikwazi. Wakhathesi edolobheni kwakukuhle ubusiswa kungalanto ezihluphayo yonke into. Ithukela sasithenge lezuka, isinkwa sithenge sezuka, kwakungahluphi kuqala. Ukuhle sibili, ayikho into yahlupha. Hayi, awona sasimise sihlezi amadoda emadorobheni sathi sazikholisa. Kuthenga inyama esilata Paulu, amathumba ayijibhile, kungahluphi lutho. Khathesi ngawusahlala le muli yakho khonapha.
Ubaba osekhulile umnumzana Semmoyo uthi wazalwa ngesikhathi seFraser esebenzela uMeclis, kodwa idolobho seliguqukile kakhulu. Ethi ngesikhathi sabo bebehamba nzima, amakhiwa ehamba esitubhini bona behamba phansi. Namhlanje umhlaba jikelele ubuthakazelela ilanga le-International Day of the Elderly Persons ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Older Human Rights Champions. Idolobho lakoBulawayo lithakazelele leli langa lokunanza asebekhulile ngedili elikhulu labadala asebeleminyaka elikhulu kusiya phezulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombente, ngizibekele ngaphelela. Sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabeli khatshana angikathathi. Ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizibekele ngaphelela.
Inzwisa yomculo kalikhwa okancube. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.